ngavaleka umthambiso and into eyenzakalayo kubana ngisebenzisa ithubu okwamanje ikhathethi okusho ukuthi ngithambisa ngethubu. Iproblem yami engilayo kubana kulakho kubana ithubu le iblokhe ingabhlokha umthambiso ufuna ukubuya ngendlela yawo i-normal way of which lapho kule nkinga khona ngoba kule nto le engivalayo ephakathi kwethiwa yini urethra ngaphakathi lapho eyiyo engivalayo ma nga ufuna ukubuya ngendlela yakhona linto iyabuya ibhlokhe nxa ibhlokha khona phana ngizukuhlatshwa kakhulu okubuhlungu kakhulu kubuhlungu kakhulu lokho kuyinto.
Odokotela bona bathi ungancediseka njani?
Odokotela ukuze babe lakuthiwa khona bangi-operate bakhuphe le nto eyiyo enhlabayo engiyizwayo kudingakala imali engange-$250 to $300 of which mina kunzima kubana le mali ngiyireyize ngoba ngihola amazimdola njalo it would take ages for me ukuthi ngiyireyize le mali ngeholo lami engiliholayo yiyo iproblem engilayo and la mathubhu njengoba ngitshilwa ngaphambilini ukubana kwinto lokhu kuyablokha ithubhu le iyabhlokha i-times ndinxa isibhlokhile khonapho-ke lapho ngiba ngilenkinga khona ngokuthi umthambisi ubuye ngendlela yangikhona vele kuyala ngoba le nto iyavala ihlaba futhi kubuhlungu kakhulu so-ke kuyenzeka ukubana ngenyanga inye ngibe lakho ukutshintsha lithubhu kabili kumbe kathathu inyanga inye le nto ngifuze ngibana ngizithengele mina ngokwami ngiyami imali so which means I have to buy it 3 to 4 times per month so kuyadula kuyangidulela kakhulu ngoba into le combined ibhegi langikhona le cassette it costs about $5 to $6 so konke konke kunzima kimi ku-expensive considering imali engiholayo mina.
Abangathanda ukuxhumana lawe mhlawumbe abaloncedo bangakuxhuma njani?
Abangathanda ukubana baxhumane lami mina ngikobulawayo ngihlela kunumber 20 David Bernard Road kobulawayo inombolo zami ngu-0782310750 ngizaphinda njalo ngihlela kunumber 20 David Bernard Road kobulawayo eWaterford kobulawayo inombolo zami ngu-0782310750.